Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Ithuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukelayo ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 22 Mpalakazi 2023 nguPrasidente Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje eZimbabwe namhlanje linanze iCape Lay Unity Day. Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaza uZulu ukubana amanyane njalo asebenzele ndawonye ukuze kube lentuthuko elizweni. Ikansile yakobulawayo bamanyene labenkampani yelinda izimota enzikini yedolobho e-10-3 investment bahle bathatha leli thuba lekhefu ele Unity Day lokwabela abantu abaswelayo izipho zekhisimusi. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula ingoma zomdumo werumba elizibiza ngokuthi ama-elephant amahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. EZimbabwe namhlanje linanze iCape Lay Unity Day, umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaza uZulu ukubana amanyane njalo asebenze ndawonye ukuze kube lentuthuko elizweni. Kodwa abanye bathi isivumelwano eseUnity Accord esadala ukubana kusungulwe leli khefu asisatsho lutho ebantwini abaningi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Usuku lweUnity Day lwasungulwa ngomnyaka ka-1987 ngemva kokuba umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Joshua Nkomo elobelane isivumelwano lowayeyinhloko kahulumende njalo ekhokhela ibandla leZANU-PF umnumzana Robert Mugabe. Lesi yiso isivumelwano esamisa ukubulawa mahlayana kwabantu emhlubulweni owemathebeleland laseMiglands libutho likaMgabe ele-50 Brigade. Lokho kwamanyanisa ibandla le-PF Zaphu leZANU-PF uNkomo wangena uhulumende kaMgabe. Embikweni awethule enkundleni ye-X namuhla umongameli Mnangagwa uthe abantu beZimbabwe kumele baqakathekise ukubambana okwasungulwa uMgabe loNkomo njalo basebenze ndawonye ukuze bathuthukise ilizwe labo.
The historic Unity Accord remains a guiding character of our beloved motherland Zimbabwe. Riding on this timeless heritage, we must accelerate the attainment of our shared national vision for inclusive development and a modernized, industrialized, prosperous, and empowered society.
Kodwa abanye bathi akula kubambana okukhona eZimbabwe njalo bathi isivumelwano seUnity Accord asisenamkantsho ngoba uhulumende akasiqakathekisi. Umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi alusatsho lutho usuku lweUnity Day emhlubulweni weMandebeleni.
Lamhlanje lilanga leUnity Day umhlaka 22 December, kodwa ke iUnity Day kayisatsho lutho ikakhulu kithi abantu bomhlubulo lo esiNdebeleni ngoba silokhe sithwaliswe nzima kulokho kumela development eyenzakala eMadebeleland. IUnity Day izasebenza nga konke okwavunyelwanayo ke ngesikhathi isayina kuyafezeka lathi ngapha sibanje njengabantu abaseZimbabwe, hatshi lokho esikubona kusenzakala kathesi. Yikho ke hayize leze kwamanje iUnity Day.
Kodwa ukhansila webandla leZANU-PF kobulawayo unkosikazi Nokuthula Sibanda uthi liqakathekile kakhulu leli langa njalo abantu kumele baqhubeke bebambene.
Ngiphuma kubandla leZANU-PF umbono wami ni Unity Day ukuthi abantu kumele bebambane senzeni into wani simanyene sihlangene despite umhlobo ukuthi umuntu ngumhlobo bani kumele senzeni into wani ukwenzela ukuthi into yethu iphumelele sibe ngenqubekela phambili.
Unobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Ndodana Moyo uthi ilanga le Unity Day liyabathunuka njalo libakhumbuza umbhuqazo wegugurawundi wona owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000 emathebeleland lasemiglands.
Thina-ke njengezaphu ilanga lanamhlanje u-22 December ayisilo langa lokujabula, lilanga elibuhlungu kakhulu. Esakubonayo njengezaphu yikugongodwa kwamabutho kazaphu izipra, yikuzingelwa kwabalandeli bezaphu, yikuzingelwa kwezinkokheli zezaphu. Akuna lutho olungasenza sijabule ngoba igugurawundi yona ngokwayo kayimanga, ilokhe ikhona iyaphila.
Ilunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Sweden Chiroza yena uthi umbuso kahulumende omubi wenza ilanga le-Unity Day lilahlekelwe luhlonzi.
U-22 Mpalakazi 1987 uyisikhumbuzo sombhuqazwe lapho okanyongolo wasayina amaphepha kuyindlela eyokuvikela ukuchitheka kwegazi. Abantu bakamthwakazi basebethwele nzima. Umgabe labalandeli bakhe umnangagwa labanye kuZANU-PF bedlule kanje ukwaqeda amaNdebele, kodwa injongo yayingeyokuthi wonke muntu ongasaputi ZANU, umuntu nje okhuluma ulimi lwesiNdebele angabi khona emhlabeni, iyo yayinjongo yangikhona.
Umongameli Mnangagwa uphe izinduna lenkokheli yosiko umlando wokukhulumisana loZulu ukuze kulungisiswe udaba lombhuqazwe wegugurawundi, kodwa abanye bathi imizamo yakhe izaphelela emoyeni njengezithukuthuku zenja ngoba akaluphathi kuhle lolu daba. Ngimele umsakazo weStudio 7 wabulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
The Voice of America.
Abe kanseli yakobulawayo bemanyene labenkampani elinda izimota enzini yedolobho eye 23 investment bahle bathatha ithuba lekhefu ele Unity Day lokwaphela abantu abaswelayo izipho zekhisimusi. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye kobulawayo bananze usuku lwe-Unity Day ngokuphiwa izipho zekhisimusi yinkampani elinda izimota enzikini yedolobho eye 23 investment ezibiza inkulungwane ezingamashumi phose amabili lanhlanu amadola awemelika, esipha isipho sokudla kuzakhamizi eziyinkulungwane eyodwa. Umqondisi we-TTI umnumzana Lizwe Mabuza uthe uzakuya kupha abasemaphandleni isipho esifanayo.
Ilokishi nelokishi liyathola izipho ezingu-100 kuhlangene konke i-donation esenza lapha kobulawayo i-$23,000. Kanti isipho ngesipho kule mpuphu, kule 2 kg ithukela, kule 2 kg irayisi, kule 2 kg iflawa, kule 2 kg iswayi, kube sokusiba lamachansi, kube le 1 kg yebhinzi, kube le sinkwa njalo.
Umsekeli kameya kudolobho lakobulawayo ukhansila Edwin Ndlovu ubonge isipho esivele kwinkampani ye-TTI ethi njengekhansili bebengeke benelise ukupha okuhle kangaka.
Ndakukhulu ukuthi ngiphiwe leli thuba ukuthi lamhlanje ngibe ngilapha sizoyamukelisa izakhamizi zethu okuncane khona lokho ezizakuthola, futhi njengoba sisiya ku-festive season, sisiya kukhisimusi, labo bahambe belokuthokoza babe labazakuthola okuncane. Ufundisa uthilo lapho ukuthi lo Nkulunkulu kuyamthokozisa khona lokho. Kuqakathekile nje ukuthi ngiyelanga elilodwa nje kube lo muntu ozafaka ismile efesini yakhe. Qakatheke kuyisibusiso esikhulu sona leso. So siyabonga kakhulu ke abe-TTI abayibo abasiqoqelele lezi zipho ukuthi sibe lazo lapho. abaningi TPI siyazi ngokuthi sihlala sikrenche dolobhela.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Simon Mbiba ohlala eBarberfield ku 204 ubonga ukukhunjulwa.
Basikhumbule sizizwa amazinga abalekhisimuthi lathi labazulu bazatopha amachansa lakho hayi sizafaka ezitshile. Mizwe kuze kupulisiswe.
Unkosikazi Elise Ngwenya uthi uyabonga uthole impahla evele iqakathekile emakhaya.
Namhla ngithola ama-basics ilafunakala ekhaya into eziphilisa abantu ekhaya.
Ikhansili yakobulawayo imanyane lamankampani ahlukeneyo edolobheni leli aseqalile ukutholisa abantu ikakhulu abaswelayo izipho zekhisimusi. Namhlanje imanyane lenkampani ye-TTI ukwabela izakhamizi zelobhengula emzilikazi entumbane emakhandeni luveve emagwegwe ephumula empophoma echabalala enkulumane lakuma eastern areas abayinkulungwane eyodwa ukudla kwekhisimusi. Ngimele umsakazo westudio 7 iwabulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibutho ele Israel liqinise ukuhlasela kwalo eGaza namhlanje ngesikhathi inkulumo zokumiswa kwempi phakathi kwele Israel leHamas ziqhubekela phambili njalo abaseGaza sebebhekane lodubo olukhulu lokuselakala kokudla, amanzi lemithi yokwelapha labo abalimeleyo. Abahlala eGaza babike ukubana kube lokuqiniswa kokuphoswa kwamabhomba enyakatho yeGaza. Ibutho le-Israel litshele abahlala e-Albiru ezinye indawo eziseduza laleli dolobho ukubana babalekele ezansi, okutshengisela ukubana lilakho ukuthumela amabutho azahlasela kuleli dolobho. Uhlangothi lwezempilakahle eGaza olukhokhelwa yiyamazi luthi abantu basePalestina abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ababulewe kulimpi eyaqala kulandela ukuhlasela kweHamas kwele Israel okwabulalisa abantu abafika inkulungwane lamakhulu amabili njalo kwathunjwa abanye abangamakhulu amabili lamashumi amane. Kubikwa kulabo esiPalestina abafika phose amakhulu amane 390 ababulewe kumalanga amabili edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba uDaboka Ncube owe-Studio 7 uxoxele umnumzana Mbuso Ofuzwayo olwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso ye-Ibhejulu kaZulu.
Njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi. Kudazi ukubana ngabe bayaxoxisana, bephilisana, nanti bangomakhelwane, singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi kwangona abantu bexoxisane, behlalisane, kuhlonitshwane.
Khangela indaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Ngesikhathi esinje kungaphathiswa njani ukuthi amalungelo abantu aqhubekele phambili elondolozwa laloba kulokulwisana?
Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uhlezi uthule ugoce izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akula gazi lomuntu ingabe umhlobo bani ingabe ulenkolo bani okuze lichitheke. Ngibona ngazathi izizwe ezinye namanye amazwe kuzothi ngabe bakhuthaza idialogo. I-United Nations ngabe iyangenela imise lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Ukuthi kuqedwe limpi kungenziwa njani?
Njengoba ngishilo ngikhangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela nenhlanganiso ezijiyeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa zilungiswa ngama-peaceful compromises. Ngizikhangelela ukuthi lithuba lokuthi zingenele zithi akuxoxiswane akukho vele kungaze kuliwe kanjani ngaphandle kokuthi uma sebefuna ukuthi kube lesinye isizwe esibhothiswayo. Kodwa uma kuyukuthi kufuna ukuthi kuboniswane ukuthi ngubani olamandla, at the end of the day indaba yangkoni yaqedwa itafula. So akuyiwe etafuleni kungakapheli abantu, wabivino ubulalayo ubulalela ukuthi kube lesizwe esiluthwane sihlezi bathi abantu ngabaka uNkulunkulu bonke abantu balelungelo lokuphila ngakula mhlobo yi-1 lelungelo lokuphila siyakwazi ukuthi emandebeleni khona abantu baqedwa ngegugurawonde ngomuntu welenjongo yokuqeda umhlobo othize so khonoko sithi akungenzakali kuloba ngubani olohlo ombala thize okhuluma ulimi thize singabantu bakamlimu sonke kufuze sithandane.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngulela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu limuze ixoxa lapho lo Thabuka Ncube owe-Studio 7 ecingweni. Abalimi elizweni jikelele bakhuthazwa ukubana bahlanyele masinya emasimini asephendulwe lasemagodini wohlelo lokulima olukagajompo. Linkuthazo iza ngalesi sikhathi izulu seliqalile ukuna, njalo abalimi bekhuthazwa njalo ukuhlanyela izilimo ezilakho ukuvuthwa amasinya ezinjengamabele ngoba izulu langkhona lingathenjwa ukubana lizakuna okwesikhathi eside. Uthabuka Ncube we-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa ngalolu daba lomqondisi wohlangothi olwe-Agritex eMatabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Kuvamile balimi ukuthi ngeminyaka le ebizwa kuthiwe yi-El Nino, okuyabe kukhangelelwe ukuthi izulu liyabe lisiba lilutshwana kumbe libe yilokho esikujwayeleyo, ukuthi ukuna kwezulu leli ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi sokuthi i-climate change sokwehlukile kulakudala. Khathesi izulu lethu likuvame ukuthi liza ngolaka, lilomoya, lilesiqhotho, kanti njalo lisina lilinengi ngesikhathi esifitshane. Lokhu kwenza sibone sokuphanga ukugeleza amanzi amaningi, kungaba semasimini, kungaba semadlelweni, okuguguda umhlabathi. Kwesinye isikhathi sibone lesilimo sethu sesimi phakathi kwechibila amanzi nxa kuyindawo ema amanzi. Ngakho kuqakathekile ukuthi umlimi nanzelela isimo sensimu yakho. Okokuqala, simele sikhuthaze ukuthi amanzi angene phansi nxa izulu lisina. Lokhu singakwenza ke njoba sisitsho ngokugebha amagodi kagantshompo kumbe ukuvula imfolo yokuhlanyela kuphela, kanye lokuba le migelo emasimini ebamba ukuthi nxa izulu lithelana kungaphangi ukugeleza amanzi adabula insimu ahambe. Kasibeni le ndlela kusiya ngalapho esikhona, ulakho ukuthola isixwayiso kubalimisi ukuthi indlela elungele insimu yakho ukuvikela ukugeleza ngamandla kwamanzi yiphi, ubambe njani amanzi ezulu abesina. Kuqakathekile sokuthi i-soil and water conservation ukuthi sithatha amanyathelo. Imigelo iyasincedisa ke ukuthi ibambe amanzi iwaqondise nxa kudingeka ukuthi achithwe ngaphandle kwensimu. Nxa ulungise kuhle umgelo uyakwenza lokho.
Lo ke umqondisi wehlangothi olwekulima olwe-Agritex esabelweni seMatabeleland North, umnumzana Duisani Nyoni.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
kwabasanda kusixhuma singumsakazo owe-Studio 7 eye-Voice of America esakaza ise-Washington DC. Sela ikhisimusi enhle okwamanje ke othi sizwe abanye babalaleli baka Studio 7 bebingelela izihlobo labangani lokubafisela ikhisimusi enhle.
Ngithanda ukubingelela abasakazi nabalaleli baka Studio 7 ngithi nibahle lonke. Igama lami ngudumezweni Mkiwane, ngidabuka esigabeni saselowagwelo Chief Bunina. Ngibingelela izihlobo nabangani, ngibuye futhi ngibingelele izinduna nabosabhuku namakhansila nezakhamizi zakithi elowagwelo mishini. Ngibafisela ikhisimusi enhle nomnyaka omuhle. Ngibingelele abafundisi bakithi nama-teachers ezikolo zelowagwelo eMkopa eVungu Secondary. Ngiyalibingelela lonke, ngithi umnyaka omusha nonke. Bese ngibingelela abasakazi bonke beStudio 7, ngithi umsebenzi omuhle luwenzayo uNkulunkulu aliphathise. Sengibingelela njalo imuli yami yonke. Sengifisela nesizwe sonke saseZimbabwe inhlala kahle.
Msakazi wami ngibingelele okhulumayo ngoDube uCosmas endaweni yaseAlexander, abangazi ukuthi uDube kumbe umfundisi. Ngibingelela izihlobo zami, umama, ubaba, odadewethu endaweni yaseTsholotsho komsigane ekhaya. Ngibuye ngibingelela abangani lezihlobo kuzo zonke izindawo lapho elikhona. Ngisithi Merry Christmas and a Happy New Year. Okwalo nyaka kasivumenini, kasithi nisokwenzakele. Inkosi libusise lonke kuzindawo zonke zelizwe.
Sanibonani nonke ngezindawo. Ngithanda ukubingelela imuli yakwethu endaweni yaseNdlovu eVictoria Falls eBH9. Imuli ekhona yakomadakwa yonke, imuli yaseBH11 yakompala yonke leBH29. Lo mama ongizalayo osemganini ngobulawayo uMandlovu. Ngithi sanibonani, Happy Christmas lonke, nibe namaholiday amahle. Ngiyanithanda nonke ngezindawo, uNkulunkulu amgcine nonke, nibe kahle, amen.
Sanibonani Studio 7, mina igama Mandla Nkosi Nkomo, bangibiza ngokuthi nguMagubane. Ngithanda ukubingelela unkosikazi wami engimthanda kakhulu, uMedelina Nyathi, otholakala e-Irisville Village 8 ngaseSigodini. Ngibingelele yonke imuli yakoNkomo, imuli yakoSiphepha, imuli yakoSidanya, imuli yakoManzini. Ngithi happy Christmas. Ngibe sengisithi la kuStudio 7, lo ngaba ka Studio 7, abalaleli baka Studio 7, ngithi Happy Christmas lonke. Ngiyabonga, sibe le holiday liphephile.
Yey, unkosi khona lona uthwala indoda lo okhulumayo. Thanda ukubingelela kakhulu kumndeni wami wonke, ngiyabingelela kakhulu, ngiyawuthanda wonke umndeni wami. Ya, uthwala indoda lo okhulumayo la ku Studio 7. Ngithi happy Christmas and happy new year. Enjoy nje, libe mnandi nonke umndeni wami nonke, ngithanda nonke. Hallelujah.
Labo ke ngabanye babalaleli baka Studio 7 bebingelela izihlobo labangane lokubafisela ikhisimusi enhle.
She was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula ingoma zomdumo owerumba elizibiza ngokuthi ama-elephant amahle, lona eselethu le idlaladelalo lesibili elilesihloko esithi umuzi onethayo. Nangu umkhokheli waleli qembu exoxa lo ntungameli Nkomo owe-Studio 7.
Abalandeli ubachiela wapamaso.
Ngizicela isaphoni ngicela isaphoti kubalandeli. Abantu bethola amasitili ama-t-shirt atholakala akhona ama-t-shirt. Kwamanje esize ngale t-shirt li-white t-shirt esize ngale color. So sizicela nje ixhaso kubalandeli laba afisa ukuzo ukusponsor ngasponsor yeqembu eqhubekele phambili.
Kodisile umculo wabafana laba abazibiza ngokuthi ngama elephants amahle okungumdumo werumba lo. Ku live talk lamhlanje lingakhohlwa ke kubana sikhangela uqhakatheka kosuku olwe unit day olunanzwe namhlanje, abanye besithi alusela sithunzi njengoba kungela kumanyana, kodwa abanye njalo besithi uqhakathekile. Sizogqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.